eNdebele. Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuZibandlela 2020 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanuPF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one ophezulu kufanalo sekwawabotshwa, kodwa makungakungazweli ukuthi bonakalana bukululu bakhe yibo abenza ubugwelegwele.
Umbalisi weNjube High School wancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana ye abenisela khona le bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilive izwe batshiya benza izinto ezi-upside down larata labantu abenisela labo.
Ingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. UMongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe yiZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ongethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye abazafumanisa kabangcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akula ukuthi ngubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu ikubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugwelegwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ngecorruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi ongcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisele zomntu.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhonona isithi bangaze bebopha abanye abantu bayakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokhu kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba khengazani lokhu okuyinto kuyahlupha lokho?
Gabe siyazi into ekhuluma iqakatheki kakhulu, yena le into ethule ngumongameli la iqakatheki kakhulu. Yazi ukuthi isupho selukhona la yikuthi abantu sebengani abaselathemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yiko upresident wathi yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhothi ngale kumele nabo benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onowenziwayo ukuthi umuntu ofumanisa le ucala kaboshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhothi bayaphuma bayazihambela, phuma ngenisa emakhothi uyaphuma bayazihambela. So konokwana aze kutshiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele babotshwe. Amakhothi la yenza umsebenzi bengayenzi into zokugwelegwela. Amakhothi la sekune-corruption kakhulu emakhothi la, yiwo ubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisi umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise umuntu wonke, la makhothi la ayilwise, engafika umuntu esinqatshise emakhothi ngale abantu besiyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphindeza xoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one opezi nukwana lorosego wawocha. Kwa tama kwa kwa watu heli kuti wanalawana kufururu wake. Iba ba avenzo huko hile kweli. Afile kutu oya hambe kutu kutu nge stogisi. Awa raga ye kwa tuwa ye watu nse lima ema ze stogisi. Kwa ta ule kujile kwa. So awe akuruma mazwama asu munga meli. Kwa tumelele yekshi.
Limelele ni?
Sibone sewe wochi kwa watu nse lima chetua ndaba. Sii zi ndaba za mkwana zonke. Zini yengi ndaba za zangana. Zimale zikana kata zisavisa. Ezi za toa ute imote ila mbogini. Ute ngeni mtara zvani. Imele kwa nakile uchigela hati. Patuli antuba ngunu batu kulobu kule kule utilo wenda kala iku napana.
Ufisu ti ngaku enzwani. Uweze tu ulisa longa tembe kiloku.
Kapa bocho bantu. Umteto aunga ketu utu zvani unuzvani. Wakatesa na mapolisi etu ubaliku basile ngondole anuguti. Besa ukubopha abanye abantu kathi ngamaphosta aphiwa amandla ukuthi babopha abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kula action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo kungemazi kuphela.
Yes, siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission ike yakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni konokho ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali konokho.
Lokho sokuthi yona ukusebenza tena ngwaya ila manje izibazo ya Corruption Commission. Kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lana ongenile esitokisini waye ngasanga emthethandaba. Akulandelelwa khona lokho. Akulandelelwa ukuthi ungenile esitokisini naye iphuthe emthethandaba indaba yakhe yedwa hayi gwetshi noma igwetshwa akhulule noma ayikhulule. Kodwa akula oyedwa phakathi wabofika emthethandaba. Ngaliko womhlaba ngabe kuko womhlaba uyalingana. Esibona khona ukuthi umuntu lecala mbekala cala kodwa nabaphendukele ezitokisini ba umuntu akhona uyangena uzothiwa uthenga amathikenini ethengele isitokisi sonke amathikenini uzothiwa uhambe wayenza i-shopping ya-South Africa wathenga amathenisi e-R23,000 kodwa awusoze umbona umuntu akhona ehambe emthethandaba.
Singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamomente okuthize akunjalo mfowethu?
Kukhona ngani kunjalo ngani kunjalo ngoba sizwile sifile inkhalakade yindoda lapha ngani bacabana lenkosikazi so sothi hayi ungahanje umthethandaba abo kuyavela ezinye indaba kuvile kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi ahambe emthethandaba so yikho zifihla mthemba yikho zifihla yikuthi nje umuntu ngeko esemsakazweni ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba uyadinga lobufakazi kodwa sikukhangele ngamehlo ukuthi hayi kunikwazantungwana la.
Umnumzana Patrick Ndlovu lilunga lebandla lezaphu sixoxela ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umbalisi wenjube high school, uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba bathengisele emigoqweni, uthi sebethwele nzima abantwana besikolo, labantu abaningi abamaziyo. Umnumzana Brian Mutsiba, owabaleka eZimbabwe, esedunga ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi umntanakhe owatshengisela emgwaqweni labanye bakhe abedlula ikhulu namachumi amahlanu 153 sebetholiswe nzima ngamapolisa ensida labanye ababona ngezomvikela. Uthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi. Umutsiba ukwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamkhathaza okwenzakalayo.
Ayisithi ngothiwa ngumntwana yethu lapho ngihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benza izinto upside down naharasa labantu apho engihlala labo the even feather even went to uharasa abantu bengaphila labo inaipas bengena befika ezindlini zabo abanye banotshelwa ngama-10 abanye banotshelwa ngama-4 zithiwa kudingwa mina.
Abangani-ke manje abesabi kangako abangani bakho?
Abanarizini yothi besabe ngoba into le mina ngangiphuma labantwana ngaphuma ngiyi-1 so phuma labantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingi yini but kona nxasosisebenza sebehlukumeza abantu abangathekanga phakathi ku-demonstration naleya kuthiwa kudinga mina sebezabathenga abantu ababengelalutho ta-demonstration okugcine nje lokugcina sokuyinkinganayelangeni.
Ulo mlayezelo bani ongawutshela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe?
Nxa beyathatha imali yesizwe sibili bethi thina siyithatha ukuthi sigijimise uBrian Mutsiba hhayi mina ngibona ngani lokhu akulangula mina. So ngabathi abathetha imali leyo nabathona begijimisa ngayo bagijimisa la amashuri igula atho nambetha abantu edemba abantu ebulala abantu aligazi ezandle nje ngabayenza into engcono kakhulu.
Umnumzana Brian Mutsiba umbalisi wenjube high school. Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni ngakho-ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba.
yena ubalekele why angabuyi azomela into yakhe akugqede ngokuqala. Okwesibili, singilesisizi ukuthi bona kathi yindaba into lezisenziwa ngapha kithi ke lamaNdebele emashoneni ngala kula abantu ababezenjalo bayafunda babo, even lama-teacher sikhuluma kathesi ngikhangela i-analysis yama-percentages ama-teacher abuyela ezikolo ngale emashoneni inamba yakhona inani lakhona lingani liphezulu futhi bayadlula i-average of 70% ama-teacher afundisayo owakathesi. Kodwa ungabuya ngapha kwelakithi elamaNdebele balutshwani ama-teacher abafundisayo abaningi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezingayena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona idura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini. Lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna ukuinvolva abantwana entweni engayishiyo. Abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkona abala omath lama-science subject then bese siba labantu abaziqoqoqe njengalo ndoda lo okhipha abantwana ezikole basabe esitridini ngakaziphumelene azingenele esitridini xa efunaukungena esitridini ungasebenzisi abantwana babo abanye abantu especially abantwana bethu emathebeleleni ngapha sifuna labo bafunde babe isikhwicamfundo hathi lonke sikubona amanyala lawa ayenzakalayo.
Siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathizi pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
wabuye yena azoziphindela uzona wayizama ukwenzani ezethi kona kungahlishwa labo umntana njani abona kathi sisephenguufela amafufu nabangani bakusefela amafufu yena kathi siseqazile kasesho ngikhuluma sombiza kathinyelo zakuzobona usethole iviza usewinekile sizama uzeze khuluma esekustudio seven khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo leyo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave.
Abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo. Osakhulayo uTapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe.
Sengenziwa amatesti wonke okumele ngiwenziwe. Sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali nakala eyekwemelika. Imali ebekukhulunywa ngayo iningi, yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela. Odokotela kabadelani lami sebengidlula nje njengoba besazi ukuthi angikayihlawuleli leyo mali edingakalayo.
Umnumzana Khudzai Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvuzane yomlomo wesibeletho uthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane.
When we came in
isikhathi sifike esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwanaza ngemuva thina singakafiki. Bekungela muntu obesiza izigulane, izigulane besisifa nje obongikazi bengasihluphi ngakho. Sibone esinye salezi zehlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatha bengasihluphi ngaye waze wabhubha. Sikhangele ngawethu siku-resuscitation room lapho bekuthiwe silinde udokotela khona.
There on Friday we even saw a semblance of that kind of scenario.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo.
ukuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi nabodokotela kukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi uMnumzana Strive Masiwa ozabanika okuchiyeneyo. Bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParanyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela. Njalo uhlawula $600, 600 bond, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sesikhangeleza amasiko okwamanje.
Senganamasiko
wesenzi wemandla
lobaba mkhulu
sinamasiko
babelobola
usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikwele Botswana khona ngaleke esiqoqa lo nkosazana Sethekeli Mdluli. Uma Mdluli ke ngomunye wabantu abangendanga udaba lwethu lamhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. Mamdluli, siyawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha ku-right, lo nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshele mamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abendanga. Siyakwazi ukuthi lawa wendanga. Kuhamba njani mamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi ukubangela ukuthi abantu bengayendi. Bengabona impilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali. Kumbe isimo sangikhona sikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga amsha sisuka sibe sesikhangelana angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJoni Mamdluli
kakhulu omama abanye bakhangela inzuzo angaboni ngani ubaba lo uphuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuyo abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele nyabe ngithithe isikhathi sami lo muntu ashiye muntu engingayakhalayo abanye njalo okunye okubangela uthi obaba ungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo ibugebengu bagcina besiyagcwala emajeli omama esikhathini esiningi singani inamba yithuba phezulu kodwa kungakhutha inamba yabo baba basemajeli labo mama abangaphandle uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathela imizi manje into ethupha yikuthi obaba bagcina besiyejeli begcina bebulawa into ezinjalo begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane wonalowo angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhuluma okuyiso mbe ngikhuluma okungayisiko.
Ye, siyabona njalo lani-ke kukhanya ngizana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi sokuhamba njani khonapho.
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabo uyiphila like mina ngingu-business woman ngiyathengisa so abantu abangobaba sometimes babesithi omama abanjengalaba ayengumkwanise cause uyazi ilife sasiyabe sevuke kutshela ukuthi endinga imali lokho kwakho kakungeni bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public siyasuke le ngxoxo labo baba uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba ngingaba le nzuzo enlutshwane wena ungangizuza kakhulu yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu but kuyabe kungekho njalo.
Ye, nxa kunjalo-ke ubona zani bayakwesaba kumbe kunjani njani indawo ungazidingeli la ukhombise phela
abakhombi tsengakhombisa kanje ngayehluleka
babe sithini mamdluli
hayi babe sithi ngiyakuyawuna nje ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kuthi ukuthi vele soze bengigwanise
boke kodwavela kujayelelekanga phela ukuthi umama akhombise phela kunjani.
Akujwayelekanga yikho laba abathina zobe sithi a wena vele kuthitha yethu kukwanisa ngoba vele kuthisuzikhombisela suyethulekile bu
hayi-ke siyabonga bamdluli ngithatheleli thuba ukuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi umamdluli ukhona ngale-ke kwele Botswana la kendanga ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi-ke simalapha namhlanje-ke uhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
ye
uma nje uthi sikhangele ezabatsha silo makhiwobe
Yebo 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 mthwakazi omuhle simpapo omuhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa lomnashi emtuzwa owebandla elezanu PF siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni. Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani? Awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kweleZimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo. Ngithanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi ilokhu ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezo. Kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo, ngibona ngani kungaba yize. Sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sekulenguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele. Sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo. Okokuqala, uhulumende usethe up athi ngama-anti-corruption courts. Okwesibili, i-ZRP layo isile unit ethiwa anti-corruption unit. Okwesithathu, sibonile ukuthi Zimbabwe Anti-Corruption Commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sindo, ibe njalo le advantage yokuthi la ikwanise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption lijweleziwe.
Ingcwethi ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo. Ukubona njani lokho?
Mike, ngabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kuwotshwawotshwa noku-investigate abantu abaku-politics, yikho abantu zigcina becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics, which is the wrong thing. Siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa wawukhangele udizovile izek athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa ngumama ujaji Moyo. Sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu. Indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results, which is a very correct thing to do. But kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty.
Munashe, njengentsha yebandla lezanu PF kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dube?
I'm a spokesperson owe Youth League, but engingakutsho mina yikuthi sibonile i-national executive yethu e-Youth League iphuma le-resolution eyokuthi they are going to be 100% against any forms of corruption. Sibonile last year bethungamelwa ngubaba uLouis Mathutu besenza okuthiwa ngama-name and shame, bakhuluma ukuthi uzibani ukamele e-investigatwe. Thina sithi akube le zero tolerance to corruption regardless of i-power, of i-stature, of i-position.
Hayi, siyabonga Mnashe. Thwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho sabe sikhangela impilo eyaphilwa ngumuyi uDr Oliver Mthukudzi. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Bona lokwamhla uOliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Sifaka komuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga ke Mike Hove, wathi sikhangele ke ezokholo lesiKristu silontukame nenkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya, igama ngontungami linkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingana empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. Ngikhangale kwabaseFiliphi iChapter 2 insuka kuverse 1 to verse 4. Uyabhala lapho uPaul ebhalela kwabaseFiliphi uthi yena ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kuthando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububelele sihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondo yinye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye. Lingenzi lutho ngokubangisana langokuziqhenya, kodwa ngokuzithoba lichaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilo lalo angakhaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa, wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokucina. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu, thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli, sikhangele uKristu, nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni, kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni, ngingawunciphisa ngithi abanye. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina, kodwa sikhangele impila kahle, sikhangele ukuhlala kuhle, sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uJehova njalo sibanceda njani. Abakhokheli abanengi ikakhulu lapha e-Africa uzikhangela yena lemuli zakhe, kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla wonke umuntu ahambe emphakamisile, yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu, nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle, ikucabanga abanye. Kulezimpi eziningi ezenzakalayo emhlaba wonke, ungakhangela uyekhangela ukuthi usukela ngaphi, uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu basicabanga bona bodwa. Yikho kusuka kusiba lengxabano, yikho kusuka kusiba lokubulalana, ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phela abanye bona lapho, kodwa nxa ezikhangela yena yikho umuntu uyabe ezimisele lokuthi ngekela batshabalale bonke labantu, kumbe bafa ngendlala, kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha, kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya esibhedlela, kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhelwa municipality bethu nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget bacabanga abanye na? Nxa thina bakhokheli bamabandla silungisa ukukhokhela abantu bethu sibelusa, siyabacabanga na kumbe sisicabanga thina sodwa? Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siqalisa lomnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Spanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sikubala namhla ke uhlelo lwethu namhlanje sikhumbule ukuthi FC Platinum Khanyazana sisukile phela ku CAF Africa Champions League. Singakagqibi ke uhlelo lwethu sikhangela kanje besigokhela namhlanje. Abalandeli bebandla leZanu PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. Umbalisi wenjube high school owancedisa abantwana besikolo ukuthi batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye abantu abamaziyo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalisayo ngokips dube ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngoba 6.